Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kweze kuseni mthokazi omuhle ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 6 kuLwezi 2023. Igama nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili. Ozithi ungunobhala jikelele we-TCCC uMnumzana Sengizo Chabangu uthi sebemelele ukubhalisa labo abazancintisa kukhetho lwama-by-elections bebamele edalele nomination court kusasa ngemva kokuxotshisa amalunga e-TCCC alitshumi lantathu kumadale omabili ephalamende ele-National Assembly lele-Senate. Kodwa abe-TCCC abahamba lomholi walelibandla uMnumzana Nelson Chamisa bathi ukhetho lolu alukho emthethweni ngakho akumelanga lwenziwe. Unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe uMnumzana Anthony Blinken uqhubeke ngohambo lwakhe eMiddle East izolo emizameni yokubhula umlilo olakho ukubangelwa yimpi phakathi kweHamas leIsrael kulumango. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ozithi ungunobhala jikelele webandla le-TCCC uMnumzana Sengizo Chabangu uthi sebemelele ukubhalisa amabizo alabo abazancintisa bebamele kukhetho lwama-by-elections kudale le-nomination court kusasa ngemva kokuxotshisa amalunga e-TCCC alitshumi lantathu kumadale ephalamende omabili ele-National Assembly lele-Senate. I-nomination court iza kwamukela amagama alabo abazancintisa kusasa. Sixoxele sikhulumele sikaChabangu uMnumzana Khaliphani Phukeni.
Ye ngempela simatasatasa nje sesenza ukuthi ngama-final touches silungiselela khona lokho ukuthi my nomination court nje this time sifuna ufike ekuseni asifuna ukwenza kwakwenzakala ngoJuni kugcine sokuyiwa emakhodi kwathini hhayi sifuna ufike ekuseni ngempela bethu bevula besibone lathi sesikhona sesiwafakile amaphepha ethu.
Kukhetho olwedluleyo abantu ababikwa bancintisa besekela uChabangu ama-double candidates e-TCCC akula ngitsho lo yedwa owanqobayo. Liyibona linqoba yini ngalesi sikhathi?
Bengingazi ukuthi kulalabo abangena kuthiwa ngama-double candidates kababa uChabangu. Engikwaziyo ukuthi njengonobhala jikelele osabambile kwalesi sikhathi uyena okhangele nge-administration of the party. Ama-efforts wonke lawabonayo esenzeka nge-election kule hlandla lidlalileyo a-proud ngalo. Namanje nje ubhizi ulungiselela lawo ma-by-elections benginaye namhlanje is in high spirits, u-excited ukuthi ama-candidates ayiwo vele ayekhethwe ngabantu ngokutsho kwakhe babuyelayo and ule themba lokuthi bazonqoba.
Abe-TCCC Phukeni abahamba loChamisa bathi uChabangu usetshenziswa yizanu sowadla wakapula njalo lapha uzama nje ukudiliza i-TCCC. Uthini ngalokho?
Ayiyo phela into elula leyo. Angithi even nasesikolo umuntu wayethi uma engahlulwa yilutho aqala ukuchothoza ukuthi wena ucakile, wena umude, wena unjani. Hhayi, asizukusiza lokho. Uzokwazi lokuthi nejaji lithe lona umantshi uthe yena maamaphepha elethu ekhotha ayisoma ukuthi ubonise ukuthi mina ngiyinjaji yokuthethisa okanjani. Lethana amaphepha lana likhulume indaba elize ngayo ekhotha. Wasethi even ukuthi bakhulume ukuthi ubani banisetshenziswa izanu bengasayilethi yona izanu ekhotha because akula muntu obaleleyo ukuthi abalethe izanu yakhona ekhotha so that ikwazi ukuziphendulela. Uchabanga akasetshenziswa izanu. Lokho kwakuqaphula ukuthi ulibona maybe bawaqaphula kuzanu mina ngisebenza laye mina ngiyazi lobunzima ngendawo zezimali okukhangelwane lazo. So hhayi lokho kokuqaphula ngazi ngikhuluma lawe nje uphezu kokuthi abuze phela lo babeyathi bethole izimali ngesikhathi selama-elections ukuthi kanti imali ezafikayo kwafika malini zasebenza njani ukuthi akwazi bese-reporta-ke kunihlanganisa ukuthi kwahamba njani. So bona abalokhu bekhuluma into eziningi-ningi nje bekhuluma kabi ngiyathemba ukuthi lokho lokho kubizwa ngesilungu kuthiwa yi-audit kungakhangela kahle kusoze kupointe kuba kuchabanga kuzopointa kubo bona laba abakhuluma izinto abangazaziyo.
Umnumzana Khaliphani Phukeni isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabangu yena ozithi ungunobhala jikelele webandla le-CCC. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Promise Mkhwananzi yena uthi ukhetho lolu alukho emthethweni ngakho akumelanga lwenziwe.
Thina ngeke sikhulume ngoChabanga, uChabanga solunga lo mhlangano wethu we-CCC asimaza sifani laye esikwazi ukuthi ZANU-PF yebangela ingcube evanga le esiyibonayo eyenzakalayo yokurecall abantu bethu okungekho emthethweni abakhethwa mgceke yimuli yezibantu.
Kodwa nansi phela iyeza i-by election, lina liyiphatha njani?
By election leyi ayikho emthethweni, angifuzanga ibe isenziwa. Yisho isinqumo esisikhulumelethu ukuthi hhayi ama-records la ayenziwayo akho emthethweni, konke okuphuma ekhota siwo umthetho weZimbabwe ngamanga ayenziwa ngomnumzana uMnangagwala abanye lakhe bezama-ke ukuyeyisa imithetho yelizwe lokuyeyisa umbono wekajikelele wezulu weZimbabwe onguye wavotayo ekhetha abantu labo ukuthi banele izigaba zabo edalephalamente.
Njengoba sekwenzakele, iwaphi amanyathelo lizawathatha njengebandla? Lizahlala kuphela nje ligoqe izandla?
Amanye angikhona ngeke siwakhulume, amanye angikhona ngeke siwakhulume phela ukuthi DF7 kudlule wonke ngoba labo phela bayabelalela bezandla. Kuningi esikwenzayo esizakwenza, bazabona sekuphuma ukuthi hhayi siyenze lokhu, sayenza lokhu ukuvikela ukuthi into lezi ezenziwayo ezinto emthethweni zimiswe, zimiswe namuhla, zimiswe forever, ilizwe leli liye phambili ngendlela eqondileyo.
I-SADC ilayo ikhanya udaba lolu lweZimbabwe ayiluphathi ngendlela elalicabangela ngayo, lithini ngalokho?
I-SADC ibona ungana singayigijimeli phambili kakhulu, asineni sibone ukuthi izithunywa ze-SADC ezizabuya eZimbabwe ziyabe ziphetheni, zizohlangana lomkhokheli wethu u-advocate Nelson Chamisa onguye owanqobayo ekhethweni olwadlulayo ogasti edlulileyo.
Umnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCC. Selikubonile na okusemaphephandabeni? I-Chronicle ithi phakathi kwezimota zikamasipala wakobulawayo ezicitsha umlilo ezilitshumi lasishiyangalombili 18, ezine kuphela 4 yizo ezisebenzayo ngoba ezinye zifile. I-Herald yona ibika ukuba ibandla leZANU-PF lithi lizanqoba kukhetho lwama-by-elections awedale lephalamende aza kwenziwa ngenyanga ezayo kulandela ukuxotshiswa kwamalunga e-CCC kuleli dale lamakhansila ngomnumzana Sengezo Chabangu. Sesingena kumbiko elisithumele yona.
Njana kwi-Studio 7, njana nasiyaphila, nasiyakhala sibili ngoChabanga lo, Chabanga lo sesibulalele izinto zonke zonke zonke. UChabanga yena vele ungubani lapha elokuzini? Ungubani sibili? Ngoba mina into engayizwisisi ukuthi abantu bezanu bayamukela incwadi evela kuChabanga engenasidingo sikaChamisa ngaliphi? Ngaliphi kade ziphothi lahlisi ihlokuzeni isicelo sabantu be-CCC yavuma ukubalukuzela kukaChabanga? Uthi yena uChabanga wangikhona ulani, kuyini akwenzayo? Andileboni ukuthi into zosetshenziswa izanu lo kuthengwa? Thina sifuna ukuthi ilizwe liyakhiwe nabana badiliza. Kade sikuyini sekukhuluma sesithi asikhethi mhlobo yekwathini? Thina nti laba babakhiphileyo besithi ngamashona azobusa amaNdebele, kade sesithi asikhethi mhlobo owani wangikhona? Yena vele uzithi ungubani sibili khonapho emhlabeni? Ningafuna ukudinga abantu. Ngasihloniphe umuntu lo, ngasihloniphe kakhulu sibili ngoba sinje sifuthelene. Engabona ukuthule bona ngane ngcono ukuthi ngiyachazela ngokwezonke. Basele umsebenzi bangawenza. Ngesilesele into zabangaba bangazikhuluma. Badinga kumuntu bebediliza kuphela izinto ezenziwe uChamisa. Badiliza amanye amabandla. Kanti sebefuna uzodiliza yena uChamisa ngenxa yokuthi kula indaba enomhawuso. Xa selesele umsebenzi ngeselesele umsebenzi into kuzinto ongayenza. Umbalulekile senkomo emakhaya. Dinga thina into ezenzanisa.
Salibonani basakazi we Studio 7 ngiyalibingelela labalaleli. Hayi siyakubona okwenziwa ngamakhothi vele mina ngangikwazi ukuthi hayi uchaba ngizowume ikhothi ngoba umnanga kwahle waqamba iday. Ikhothi ngakakhulumi. So okunye vele uhlukubone. So nxa kuyikuthi uPresident uChamise sithi singazihluphi ngamakhothi abanye babi benganabazwisisi kodwa hayi ngcono ngoba sebekubonile ukuthi kuyini abeku-avoida emakhothi ngoba umakhothi avele ngawezayo. Mina isicelo sami njengabalandeli betriple C nxa itriple C ingazozifaka abantu sicela ningikhulume lezaphi zaphi fithele amakhandidenti indawo zonke izapha ikazithuka itriple C sicela ukubambana siyevotela abalandeli bezapho bengene ephalamini sile zapho sizolungisa izinto akula okuzoyehlula ngevoko
Joseph sanibonani linjani mthokazi omuhle iphoyinti kababuchabango sengiyayithola kahle uright babuchabango abantu basempumalanga abayisebenza empumalanga le ephatha empumalanga abantu basebathebelele ngephatha emathebe kuze kube nini sike siphathwa ngabantu basempumalanga izibhedlela ama-ofisini yonke indawo abantu basempumalanga kanti abantu basezindebele nibona awethu ama-certificate siwasebenzisa nini amathuba othi sisebenzisa awethu ama-certificate azofika nini and benjalo befika futhi ngapha yithi emathebelelendi behlala ema-ofisini ethu abasiqhashi thina bahamba besiyaletha abantu bakibo bebuye begcwalise bona ema-ofisini babuchabango lungisa izinto qondisa izinto shoneni eshoneni ndebeleni ezindebeleni izinto zihambe ngolayini ma kuyukuthi yi-unity ukuzwana ikubambana nabo abahlanganisi abahlanganisi indimi zonke shona liye emandebelelendi ndebele liye emashoneni itonga kunjalo ukuhlangana hhayi ukuthi bona befuna ukugcwala yonke indawo kuyibobodwa no that's wrong
yena umuntu wetriple C kumbe noma yiphi party kodwa ngumuntu nje ovotayo ezimbabwe ufuna kube lo tshintsho wabona wena mdidalo kaye kusiphaphela lo othi khona akusapoti uchabango uchabango simsapoti ukuthi ulayikhe i-political party alayo why ma uthi uchabango eraiht engavula iparty yakhe sothi uyisho uchabango liyevula iparty yenu livule iparty yenu libe selifaka kwabantu beselimsapoti akhe ningabo futhi libe zilokhu zenu zimpungulo eziye ezincela igazi ezingena ngelokhu zenu zamane ke lokhu sijwayela kabi ingabo siphaphela nje abantu balelungelo lokuthi khona bashore into abangayifuniyo imibono yabo ingabothi khona ngamashona ma abantu besithi khona into eyenziwa nguchabango i-right akulanto i-right lapha ningabo siphaphela nje ibongo le nto leli ngikela lokhu siphaphela ningasijwayeli kabi singabantu bezimbabwe sivotayo lesivotele laba abantu zibafaka lapha so ukuthi lilwela bana ngazi lilwela izisu zengiyochabango ilokhu zeni i-MRP isikunywa amaphisiphisi ikunywa izanu lihlulekile ukuqumilizwe i-MRP yaze yakunywa izanu amaphisiphisi manje ayikho selishiyele ukuthi liyayenzana liselanto yokwenza selibhizi seligijimela ngale ukuthi lisapoti ithwe limsapoti ithwe hayi lingavula iphatheni laliyaphapha li
ngingelele kwi-Studio 7 but mina ama-voice note azofunda nina azofunda zokuphela faka lathi imbono lapho abantu bezulu ukuthi sifunda mina ngisakhamzisa kokulawayo bakithi uchabango lo uyalungisa kodwa uyamusha uyalungisa kodwa uyamusha ngoba ube kungamela ngokuthi akwenze manje kodwa sisabisa nalezankipu but mina uyenze ukwakho kanti ayisikho uchabango ma usisho ayisikho khona lokhu okwenzayo usuphambanisile izanupf iyangena kathi sikubulawayo izanupf iyangena kathi sikubulawayo yikho okufunayo khonale uyehluleka nje kathi indaba ningahlukumeza izanu uqale lihlukumeza izanu ziphume embishweni bese lilungisa kizinto izanu ziphunde embishweni
siyabonga siyabingelela Studio 7 hayi siwabonile amaqhawe laphana embassy isikhithi bekhuluma iqiniso so siyacela ukuthi lathi sonke sihlala sikhuluma lapha ku-Studio 7 lathi singaloke sikhuluma sibe ku-action manje njengabanye sibajoyine sonke labanye abakhuluma ku-Facebook sijoyine labanye manje isikhathi sokuthi siye ku-action manje ama-embassy sonke kumele avale njengoba besithwa kuvale wonke ama-embassy kungabe le-embassy ezasebenza emazweni wonke South Africa, Botswana, Zambia, Mozambique la wonke amanye amazwe sikhathele manje amakheshi ezanupf lawa asebuse ngesihluku isikhathi eside kakhulu sis-1980 so soke isikhathi sokuthi manje njengama-youth ezimbabwe njengabantwana bezimbabwe basihlutshwa kwamanye amazwe sisukumele sibambane singadlulwa ngamanye amazwe i-South Africa bazilusekile ebutswana amanye amazwe bazilusekile so lathi asibambane abanye abantu baku-action singayekeleli abantu bebalutshwana besiyakhuluma bebodwa lathi asisukumeni manje sijoyine abantu ncedisaneni sibambaneni noma kuyiwa kuphi noma kuplani ukuthi kwenziweni manje sokumele sibambaneni sifunisilizwe lakini sithathene ngamaceqo lalezamfifa manje sokumele sibabone sokuthi manje asibuyele mu i-5 years lezini okumela ngabe siqedwe kuze sikhathele ma
Studio 7 njani ngufela uqinisa abokhulumayo hhayi indaba kachabango le eyokuthi abantu baforced or abantu bakhishwe kule ntuzana kuma le ntuzana la ababezimele isikhundla lezo ababezimele ngibona labo abalethwa ngochabango abantu bengayi lapho vele ukuyalena into engiyibona ukuthi beyingcono yokuthi laba bantu ngama ngabe kuyenzeka laba bakachabango labo bangabavoteli ngaba la ngoba laba bakachabango labo beza beyimpisi embethe isikhumba semvu abakachabango labo ngcono kungene abantu mabevota lapho sivoteleni zapho ukuze sivalele izanu ingayibusi le blawayo ingayibusi imadepheleleni okungabe kungcono yikho lokho hayi indaba kachabango le ukuthi abantu sokuzomela manje bakhishwe kufakwe kanje kushe lo kufakwe lo ngendaba zikachabango ukuthi yena ngoba une interest oyenzayo ukukhiphisa laba bantu ukurecola laba bantu ufuna ukuthi abarecole kube huye manje osekashaya isiginci manje osekashaya ikatalo ukuthi laba bantu ngoba kuzothi balentu lo huye bafoka nguye ezikhundleni so sezobashayela umthetho laba bantu bakithi masifuna ukwakha izwe laba bantu bakachabango laba abazonochabango makabavotelwa ngcono thina be-CCC sivotele izapho ukuze ikachabango lo laba bakachabango laba abazonochabango bengabi nayo i-chance yokuthi bangenelele kulawa ama-election ngoba uchabango akusimuntu oright uchabango ngumbulali uchabango ngumuntu loyaphela singambiza sithi isifebe sepolitiki loyo esifeba ngapha singene ngapha isifebe impela sepolitiki uchabango
lawo bekungamazwi eno linabalaleli elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika unobhala obona ngobudlelwano baleli lizwe lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uqhubeke ngohambo lwakhe eMiddle East izolo emizameni yokubhula umlilo kobikwa ulakho ukumemetheka ngamazwe akulumhlubulo ngenxa yempi ephakathi kweqembu lasePalestine eleHamas lelizwe lakwele Israel. UBlinken wethekelele kwele Iraq ngemva kokuya kwele Palestine lapho ahlangane khona lo mongameli wakulelo lizwe umnumzana Mahmoud Abbas. Engakaye emazweni la uBlinken wethekelele kwele Israel lakwele Jordan. Impi le iqale ngenyanga edluleyo ngemva kokuba iHamas ihlasele e-Israel yabulala izizalwane zakulelo lizwe njalo yathumba abantu abanengi. I-Israel iphindisele ngolaka olukhulu futhi ilokhe iqhubeka ihlasela e-Gaza Strip. Sibuze ohlaziya ezombusazwe futhi engowebandla le-MDCT umnumzana Dan Moyo ukuthi luqakatheke kanganani uhambo lukaBlinken e-Middle East.
Uhambo lukaBlinken luqhakatheke kakhulu kakhulu ngoba into efunakalayo la ikuthi kube lokukhulumisana phakathi kwe-Israel le-Palestine even layo iHamas ngoba at the end of the day ukulwisana lokhu okwenzakalayo phakathi kwe-Israel le-Hamas kungagcina sekudonse amanye ama-Arab nations aseduze afana labo Lebanon labo Iran ukuthi bajoyine lempi le and kuzoba nzima kakhulu ukuthi i-America esupporta i-Israel ikwanise ukuthi ibhule lo mlilo lo. So mina ngokubona kwami instead of ukuthi i-America isupporte i-Israel ngezikhali kungangcono imali le isebenze ekuthini lethe ukuthula phakathi kwalamazwe la izame i-America ukubambanisa. Ngiyazi ukubana they've called for ceasefire and uBlinken I'm sure ukuthi imission yakhe iyona leyo ukuthi apushe isupport yokuthi kube le ceasefire njalo futhi lamanye ama Arab countries agombolozele iIsrael ukuthi angangeneli ngoba kungaba yimpi esuka ibe enkulu kakhulu.
Umkhokheli wase-Israel sesike samuzwa esala ukuthi bake bame ukuhlasela eGaza kukhulunyiswane. Ngohambo lukaBlinken lolu singabona yini mhlawumbe kusiba lokuvumelana amacele omabili ebeka phansi izikhalo kwesikhatshana kumbe kokuphela.
Mina ubona kwami isilungu sithi two wrongs don't make a right. Yebo iHamas ya attacka ama Israeli yabulala abantu abazinkulungwane 1400. IIsrael esikwenzayo ukuthi irevenge for laba bantu isibulala ama civilian angenacala. If iIsrael ibikhona ukuthi itargete iHamas yodwa ingabulali abantu abangelacala abangekho kulempi le, then yeah, I can understand ukukhulunywa uNetanyahu lokhu ukuthi asoze siphoze, asoze sisizifaye. But the fact yokuthi ubulala ama-innocent civilians ngokubhomba lokhu akwenza iGaza yinto embi kakhulu leyo, ngoba sesibone umhlaba wonke jikelele uqala ukuprotesta izolo nje lapha eWashington DC bekugcwele estradini abantu beprotesta ukubhonjwa okwenziwa iGaza yi-Israel. And ama demonstrations la siwabone endaweni eziningi. So yes, abantu bathi siya understand ukuthi lilwisana le Hamas, kodwa abantu aba innocent babulalelwane, abantwana, ingane ezingenacala zibulawelani. So kumele ucabange khona lokhu Netanyahu before aqhubeke ngomqondo wakhe ukuthi asoza stop ceasefire, despite icelwa yi-America emsponsayo ngezimali ukuthi athenge izikhali.
Abantu emhlabeni jikelele kungani bedabukene kanje ngalimpi moyo? Abanye abanengi impela bekucelele Israel, labanye abanengi bekucelele Palestine.
Inkinga ekhona yikuthi abantu bePalestine bathi bona iIsrael ya invader yathatha umhlaba wabo, and njalo kule apartheid eyenzakalayo lapho. I-Israel yona ithi hey, lathi silelungelo loku-exista lapha emhlabeni. So i-solution mina engibona yile eyakhulunywa ngu-Obama ukuthi kumele kube le two-state solution. I-Palestine mayinikezwe i-independence yayo, bazigavene bona bodwa. So uNetanyahu kumele akhulumisane lo-Abbas, ngoba siyazi ukubana i-Palestine under u-Abbas layo kuvele ngokwayo ayisapotani le Hamas, ngoba i-Hamas is considered a terrorist group. And ama actions abo, I think uAbbas naye wazama ukuthi a control iGaza wahluleka. So now also kumele kwenziwe ukuthi ukukhulunyisane lo le Palestine lo Abbas bancedisane le Israel to sniff out abantu beHamas, ba eliminate iHamas, then kuvunyelwane nge two state solution. Ngoba bangaqhubeka i-Israel ibhomba iHamas wenza ngakhona, akusoze kube kahle. The whole world is going to protest, and amanye amazwe aseduze nawo azogcina engenela kule mpi, then ugcine sokuqala into enkulu kakhulu ezothatha isikhathi eside ukuthi solve.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe futhi ulilunga lebandla le-MDCT. Kwezemidlalo, onke wadlalela amaqembu enguqu abalisa eLebantu Rovers, iHighlanders kanye leBulawayo City, uBenson Phiri uthi akufunda esasengumdlali kumphathise kakhulu eminyakeni wakhe wakuqala okuba ngumqeqeshi weqembu leBantu Leopards. Kubika uJoseph Njanji.
Upiri oleminyaka engamachumi amathathu lowodwa yokuzalwa uqhatshwe ukuba umqeqeqeshi weqembu lebantu lephathi elidlala kusigaba seBulawayo Province Division 2 yokuqaleni kwalonyaka njalo ubesanda ukuthatha umhlala phansi njengoba nyakenye ubedlalela iqembu le-Oxford Spurs kusigaba seSouthern Region Division 1 uthi bekulukhuni kodwa imfundiso ayithole esadlala kuqembu lebantu Rovers imphathise kakhulu.
Ya afunda into eziningi kakhulu. I think it bantu Rovers was something really incredible side for me, and I'm very thankful to the likes of Kitsi Lomsini, Mekin Bedrov, Dita, I do into several Kuruka from Neporez, Lamezamoting.
Upiriti uqale ukudlala ibhola eliqoqekileyo ngomnyaka ka-2008 esele minyaka elithumi lesithupha ngoba esasemncane abangakibo babengamvumeli ukuthi adlale ibhola
esikolo. Mina vele ibhola angeke ukuthi ngadlala ibhola esikolo ngoprimary school ngadlala ngadlala ibhola zobugrade 6 then secondary school injury hayi ngaba ngadlala ibhola but ngadlala ibhola I think sengu-form 4 apho udlala u-tournament oyi-1 but then kunikhona abantu babekutshela ukuthi phela ibhola but kunikhona challenge ukona mebendlini bona abazali babe street into ze bhola ibhola ayifunda esikolo awubhaka amabhuku njani njani.
Upiri uqale ukudlala ibhola eliqoqekileyo edlalela iqembu lelobhengula Sharks kodwa laphanga labhuluka lelo qembu wasesiyadlalela iqembu lezim Leopards okuyilo esilisaziwa njengebantu Leopards ngemva kokubambana leqembu lebantu Rovers. Kusuke lapho wadlalela iqembu lebantu Rovers ngo-2011 lapha beyingxenye yeqembu lamajaha leminyaka angaphansi kwamachumi amabili elapha theka komncintiswano weDallas Cup kwele Melika elalabadlali abalodumo abagoqela uMavelas Nakamba, uKuda Mahachi kanye loTeenage Khadebe. Ngemva kweminyaka emithathu ubuyele njalo kuqembu leZim Leopards lapho adlale khona phambilini kokuthi aye kuqembu leHighlanders ezebizwe nguAmin Somapiri kodwa ukuthi lakhona lapho salamphunyuka ithuba lokudlalela iqembu leHighlanders.
Ba-announce team but nganyinye ekho kulistona lokuthi abuya ku-tournament kanada bazwelele endle. Then asazihlalela endlini. I think wanga bo one. I mean, there's a senior phone. Happy Benson. For someone, I'm going to develop to you and I'm going to do it now.
Ekusukeni kwakhe kuqembu leHighlanders uPiri udlalele iqembu leBulawayo City njalo uthethe umhlala phansi esedlalela iqembu leOxford Spurs elidlala kusigaba seSouthern Region Division 1. Ekuqaleni kwalonyaka ubizwe ngumnikazi weqembu lebantu leParts uKenneth Ndebele ukuba aphenduke ekhaya lapho akhulele khona azokuba umqeqeqeshi weqembu. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji. Sikhangeleke imbiko eliloba ekhasini lethu le Facebook ale VOA Ndebele, ikakhulu lifaka ama comments kundaba zethu esiyabe sizidindile khonapho ezitshiyeneyo. Kulodaba silufakeke enkundleni lapha oluka mnumzana Sengizo Chabangu, yena othi bazabhalisa amalunga ebandla labo azancitisa kuma by-elections kusasa. Sizweke ukuthi bathina balaleli. Kulo Vincent Ngwenya uthi yena ngilombuzo ukuthi ngesikhathi sokhetho olwedluleyo babe kuphi njalo indaba engabamisanga masinya than to play with the people. Ukhuluma ngoChabangu ke lapha. UTrust Mncube uthi yena bahlulekani ukuxosha into le enguChabangu. Kuzoba lo Wallace Khabo uthi yena mabancintise sibone. Kuzoba lo Nkululeko Fasto uthi yena isidumbu somuntu leso. Yeliqhubekeke lisethekelela ikhasi lethu kuFacebook kwasihlobo esithandekayo eliphansi kwesihloko esithi VOA. Ndebele, siziphetheke ngebezihamba phambili. Ozithi ungunobhala jikelele we-TCCC umnumzana Sengezo Chabangu uthi sebemelele ukubhalisa labo abazancitisa kukhetho lwama-by-elections bebamele kunomination court ezahlala kusasa. Kodwa abetriple C abahamba lomholi waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa bathi ukhetho lolu alukho emthethweni futhi akumelanga lwenziwe. Kwanele Mthwaka zomuhleli khumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa. Olivalelisayo, Muntungameli Nkomo.